kulusizi okwenzakalayo ebandleni leMDC ukubana abantu beZimbabwe befake ithemba kubo bona ukubana instead of ukuthi belwisane lohulumende ohlukumeza impilo zabantu sebekhethe ukulwisana bodwa. Kulusizi kakhulu ngoba inkokheli ezwilisanayo zisuka zikhohle ukuthi it's not about them but it's about the people of Zimbabwe. Banenge abantu abalahlekelwa zimpilo zabo besithi balwisana lohulumende weZimbabwe, okulusizi ukuthi lapho balele khona uma bebona into ezinje bazwa njani. Ngabe ispirit sikaGibson Sibanda owasacrifisa kakhulu ukwakha ibandla, wasacrifisa lesihlalo sobumongameli, ngabe bonke bangenwa ngumoya onjalo ukuthi it's not about position but it's about the strike and liberating abantu. But ngenxa yokuthi abantu basuka bethathe izifiso zabo lokuzitshaya izifuba kwabo, basuka bekhohle ukuthi i-struggle sikhulu than an individual position.
Ubona kulamathuba yini awokuthi bengakhomisana umlotha babuyelelane?
Yikuthi kade sokwasuka kwagcwala somathuba, njalo abanye abantu okulusizi ukuthi babe bengama-askari besebenzela isitha, kodwa ngabe ngabantu abazimiseleyo ukuthi belwele abantu beZimbabwe. Kamboni kunzima ukuthi bangabuyisana besebenzele ndawonye, ngoba ungakhangela inhlangathi zombili abakumama uKhuphe ababalisa umqoqi webandla labo umnumzana uBhebhe bakukholelwa khona ukuthi bayadingana. So mbona ngazathi fine kulama individuals abanye zathola ukuthi ngomafika so basachazwa izikhundla, but ngabe ngabantu bonke abakwaziyo ukuthi kusukwe ngaphi kunjongweni, kamboni into engabe ehlula ukuthi bebuyisana.
Udaba lokudluliselwa phambili kwama-by-elections abemele enziwe ngompalakazi ulubona njani?
Kulusizi lokho kwama-by-elections ukuthi ngemva kokubana abantu sebekhitshiwe, abantu befile, abantu bedinga ukuthi be-representa kuthiwe akusela ama-by-elections, kodwa imihlangano beqhubeka beyenza amabhasini abantu baminyazelana. So mbona ngazathi ukuthi kuthiwa ama-by-elections kasozenziwe ngenxa ye-COVID akusilo qiniso. Ngabe kuthiwa i-COVID siyayisaba siyayihlonipha njengendlela esifuna abantu besizwisise ngayo, ngabe abantu abacabaminyani kanjengendlela ababaminyana ngayo emabhasini, kabaminyani ngendlela abaminyana ngayo emakhombini, kabaminyani le mashop belayinile. So mbona ngazathi okokuthi COVID ikuvika nje ukuthi kuthiwe kungabi lokhetho.